So we see card descend up of VOA in Jebele.
Lingali Puganjani is Lugandaba, Holamgela, M. Sagazweni, West Studio 7, Wallace Tatu, Mstars, the 5 in Tuligazi, 2022, Chris Gande. And Davin is a Tulam Flange. In Flanganiso, ye are twos. Is this all a Wontra, Gugano Palatigele, when Flanganiso lay, Umnumzana Robson Chere, Isolo, is it a local? Kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi.
Asikuhlaziya sibona obhedi wathe botshwa sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uchere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo.
Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo.
Sikuthila abantu kababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela, badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo, badinga ukuthola izindlu.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamoya umnumzana Joshua Nkomo, lamuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi othi uNkomo wayengabusa ngcono ilizwe kulomgabe.
Ubaba uNkomo wakumela akusebenzise ukuthi amadizidenti uzwelana nawe njalo ngawebandla lakhe. Akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi iZipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa neLancaster yayilibandla lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso emela ilungelo lababalisi bemaphandleni i-A2s isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Chere izolo, isithi le yindlela yokumhlukuluza phezu kokukhalela umsebenzi wokuqoqwa ngababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende. UChere wetheswa icala lokubulala ilunga le-A2s okulicala elibotshelwe njalo umkhokheli walinhlanganiso ngeviki edluleyo umnumzana Obert Masaraure. UMasaraure sowakhululwa ngemali yesibambiso i-bail. UChere ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yilobanini. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-A2s umnumzana Themba Kuye Moyo.
Icala letheswa Robson Chere licala elifanayo lelitheswa Obert Masaraure. Ngokunjalo nxa sikuhlaziya sibona Obert wathe botshwa sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uChere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza i-strike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyindlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengoba i-A2s kakusiyo Obert, i-A2s kakusiyo Robson, i-A2s ngamalunga bekhona bengekho, i-A2s yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo lithi uChere lo Masaraure bamsulwa ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapolisa athe kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Galibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
UIsa esifa kwenziwa i-inquest. I-inquest yavumbulula ukuthi ujaha lo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe u-Obert, kuthiwe omunye wakhe ubalekile use-America, zukuzuku sokubotshwe u-Robson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awalabufakazi alabo, ngoba ngabe babe lobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo obhedi bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka Isa ibizo lika obhedi alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethi ibizo lika obhedi etulobufakazi lamhla ngubani osethengiwe istate oselobufakazi obuzatshintsha ukuthi uchere ngumbulali siyayazi izanu PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ngaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusazwe simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona lawo ahlukumezayo asibophayo sizama ukuwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingajeki sizama ukuwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo
alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-R2s isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni Ivandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo. Ivandla leli labunjwa ngamalunga enhlanganiso zeMathebeleland labazimeleyo njalo lithi injongo yalo yikuthuthukisa umnotho welizwe lokukhuphula impilo yabasakhulayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla uDr. Samukele Hadebe oyingcwethi njalo ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Inhlelo zikahulumente ofani ngayizisele inotho ekungayi yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungisa sithi thina-humanitary kwathiwa bashakize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezibhodolo lezi ezokuvungula ethithi ngama-toothpick so imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufacturing kwenziwe lonke itshe esithi i-value addition ukuthi kungaphongukuthathwa nje inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazange ziprocesswe yikho kwenza ukuthi kungabi le mali ngalokhu kube kuguqulwa kuthiwa sesiyeyikharensi etshintsha ama-college rate i-lending rate yokutheni sokuvalwa amabhenki kade akusoke kutshintshe lokhu inguquko iza kuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza uzama ukuvuka sizisebenza kusiza indawo ngoba sitholile ukuthi kwenzeni njalo
yiziphi lezinhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke
angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho awubuyela embalini sisa ku-1990 efaka umthetho we-SARS owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesihlule ukuthi sakhezethu kulokuthi ilethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakeleke imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapha engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenza ngazi ukuthi yeni i-economithini
uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Mathebeleland Freedom Charter
i-self determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlala ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi ezifuyo zabo badinga ukudibhisa kunokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulu asebantwini okuthi kuleleyo elizweni okwamanje yikuthi konke lokho okwenzakalayo akwenziwa kukhangelwe impilo kazulu kukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokhu sekwenziwe lokhu sekwenziwe lokhu uhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and system alliance sithi hayi njalo kayiphumi
lingabe lisitsho ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo eyekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uyabe uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engazakesibelayo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngale ndlela nxa ekhona obenqabelayo lasumhlaba uza kubonisa kodwa-ke abantu abalisiso sokufeza abafisa ukufeza banandlela eziningi nokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu lalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi esithi advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze kuqoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyabhulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume singazwi linye ngoba isikhathi sitshayile bantu bakithi
alo-ke ngudokotela Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance oyingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo imali yegolide asanda kuyethula izaphathisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali eZimbabwe lalapho iqotshana ledola leMelika kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kamuye umnumzana Joshua Nkomo namuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula ezombusazwe kumnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi nxa sikhangela imbali kamuye kukhanya wayengabusa ilizwe ngcono kulomunye wakhe umnumzana Robert Mugabe owagcina kunguye ebusa ilizwe.
Izaphu yayi inikwa usekelo yiSoviet Union yikho kwabenza bathula bangafuni ukuthi baveze ukuthi sekusenzakalani emfaneni weRussia. Kodwa ke umbuzo uthi yona kuyini okunye ayengakwenza mina mbona sengathi ayengakwenza wayezivumela kwenze ngesikhathi sekuhlelwa indawonye etafuleni lapho kubhalwa kuvunyelwana kulotshelwana kusayinelwana sona isivumelwano sika-1987 se-Utah Accord. Sengitsho nalabo bantu ababizwa kuthiwe abahlamuka ama-dissident nawo futhi unkomo nobukhokheli bezaphu babathengisa kwana laba abantu ngoba ngabe kwakungekho isimo esasisenza ukuthi izanu ingangena emathwelendi ichachaze yenze intando esasivinjwa ukuba khona kwabahlamuki labo ababengabe besuka kuziphi kwakungasezukube khona isidingo sokuthi bacele ukukhumisana umlotha nezaphu. Izaphu amandla ayo okuyakhulumisana nezanu yayiwathatha kuwo ama-dissident noma yakuthanda noma akuthandi yayiwathatha kuwo ama-dissident ngoba izanu yayifuna kube lokuthula kungabi nomhlubulo lapho kuthiwa kayikwazi ukungena yenza intando yayo emathebeleni ayingakwazi ukungena yenza intando ngenxa yalawo ma-dissident. Unkomo ukubaluleka kwakhe kulezo nkulumo kwakuyikuthi akhuze abahlamuki ukuze imathebeleni la ivulekele izanu idle ize igogode incinde njengalokho esikwenza manje isimo esavulwa yikususwa kususwa kwama dissident esuswa eMathebeleland isivumelwano sika 1987 engizama ukusho ukuthi ubaba uNkomo wakumela kusebenzise ukuthi ama dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe akusebenzise lokho kanje ngoba wayesebenze ukuthi izipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa neLancaster yayilibandla lakhe ilibutho lakhe elalimenza naye ahlonitshwe ikubona abanye ababengenamabutho abazange bahlonitshwa balalelwa kwakulalelwa abantu bePatriotic Front ngoba yibo ababenabambo namabutho nango 1987 wona lawo madizen noma emahlanu noma emathathu kodwa yiwa empha isithunzi sokuthi kuthiwe asikhulumisaneni nomdalalo
kodwa nxa ukhangele imbali kamuyi uNkomo ubona ungani ngumuntu owayengabusa ilizwe leZimbabwe ngcono kulalokho esakubona sokusenziwa ngomunye wakhe uMgabe
yebo ngiyavuma ukuthi ubaba uNkomo kube nguyena owaphiwa ithuba lokuthi aphathe ilizwe laseZimbabwe ngo-1980 esikhundleni sikaMgabe wayengaliphatha ngcono kakhulu uyamthanda noma kawumthandi ubaba uJoshua Mkabu uNkomo ube yindoda elevision ekuphathweni lekubutheni isizwe ayengelakho yikugodla alamulele abantu ababemthanda abeMathebeleland yena ubevule sathi isifuba sifukamele sengisho namatsiyane namaqande enyoka ayezophuma achamisele amlume isifuba leso yiyo iweakness yakhe kodwa umbono wakhe ukujulile kakhulu futhi elothando okade luzokwenza ukuthi isizwe sibumbane sibambane simanyane khona lokhu ukuthi inhlelo azivulayo engekho embusweni ekhokhela nje ibandla lezabo amaplazi awathengayo ncedisana lebutho lezaphu amankampani awa amaproject awayewavula awokulima awezinkomo uyazi ukuthi zikhona izinkomo zezaphu ezisendaweni okuthiwa kusemweneze nawunets namaplazi athile ayethe chithisa kanje izwe lonke kuyabonisa ukuthi kuyindoda elomqondo ohluzekileyo obekumele ukuthi ngabe iZimbabwe yabusiseka ngokukhokhelwa nguye isuka emabhonweni
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 eswe South Africa kusasa siqhubekela phambili ngodaba lwembali kamuye uDokotela Joshua Mqhabuko Nyongo loNkomo sile ngqoqo lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP
Lo ngumsakazo we Studio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet le The News Hawks lilodaba lokuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa usefuna ukuthenga iqembu lenguqu ele SuperSport elekwale South Africa. Iphephandaba le News Day lilodaba lokuthi sokulobufakazi bokuthi iziphathamandla zikamanisipala weHarare zaba lesandla kusivumelwano lenkampani yeGeonix ethi yaqatshwa ukubutha izibi eHarare. Linkampani ibikwa ifuna ukuhlawulwa imali ezinkulungwane ezingamajumi amabili lambili, $22,000 ngelanga, osekusalwa ikhansili le. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi imota kalo ozithi ngumfundisi uPassion Java ichaye omunye umama ozithwele wafa eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Le Salbonan, Salbonal Valandi, Livam Sagas Studio 7, Abasagas Bonke, Umsagas Mushe, Umsagas Tandayo, Umsagas Ram Tagas, Sabonga Kul, Tandaye, Ubonga Kuluge, Inkulumage, Kababu George, George Mkwananzi, Kulumeram Nandi, Yindababongomo, Mwebona Izano, Isenzuluto, Olungani Lushe, Meshwenetu, Njangamandevele, Njangam Tagazi, no means Yeranjan, Melfaga question mark, Kona Babe Ucho. Kukhona ababekwenza, kukhona ababekuvala, kukhona nje ababesenza ngakho izilima lokungacabangi njengomthwakazi nokuseyisa nokusidelela. Izano akaze yasithanda, izano nje akaze yasenzele kuhle njengomthwakazi. So Baba George ukhulume kahle, siyabonga kakhulu ukuthi kusese nabantu abakwazi ukukhuluma amaqiniso. Wasebenza ubaba umdala uNkomo kakhulu, kodwa ke waphazamiseke laphana kusivumelwano ngoba waphuma phuma waphela ke laphana kubudlelwano. Sazimela sodwa njengomthwakazi, ngabe konke lokho siphakathi kwakho namhlanje omthakazi gasi ubone. Siyabonga kakhulu, siyenze kaqhubeka njalo. Samlalela futhi baba uGeorge kusasa njengomsakazi ukuqhubeka nokukhuluma nakhe sizwe amaqiniso evela ke ngembali yethu amaNdebele. Siyabonga kakhulu.
Ngibingelela uZulu wonke eZimbabwe linjani shuwa. Ilizwe seliwonakele, izinto sezikhwele ngempela. Uhulumende wethu lo esilayo besifisithi ngabe kuyavota kutsha, abantu bevula amehlo nxa bevota bebona ukuthi le ndaba esisuka kuyo lapha kufana le nkomo ebhaleleyo. Inkomo ebhaleleyo nxa ekwazi ukuthi laphana ngiyangabanjwa ayihambi, iyatshintshisa idi nxa ibisedamyeni athila kwelinye isayidi. So lathi nxa sabantu simele sivuleni amehlo sibone nthi lapho esisuka khona kunjani. Lizwe selinzima, sizamele ukuguqila ilizwe. Melele Studio 7 isenkayi esigabeni sasempho.
Studio 7, Studio 7 linjani, linjani makhiwane, linjani lonke bakithi. Hayi ngiyasiyaphila ukuthi ngihambe ngamabizo ayo naye libaningi lonke umhlaba wonke, amagumbana ama nomhlaba uzobefika e-America ugqobo. Hayi thina siyaphila mpela. Hayi ngithi ke mbone ngombono lo mani lo ndoda kuthiwa amavava lo mbe kuthiwa amavaza bothiwa amavuvu mavuvuzela. Hayi into ayikhulumayo hayi no ayiqondanga, and awungaze akwazi ukuthi vele ukhumbulani. Unganaso umuntu ezimbakho, ungani umuntu ubozalelwe kweli lizwe kuyakhulisa kwale America ungazakwazi. Manje into ekhona ukuthi ngathi kukhangele umuntu lo ufuna ukuthi isikhathi layethi ke sike sihlale phansi simkhangele simbone kuhle ukuthi kanti unjani engqondweni yakhe. Bengathi singenze nje ingqondo yakhe ayisiyo kahle, asozethi abantu bedibika misenze ngibethena abantu bahlezi kuhle, bahlezi kuhle. Le nto ayikhulumayo le mani yaze iyakhuba kakhulu, iyakhuba. Asazi no come the 23 kuzakuze kuyawela lapho indulo phawuphawu. Hayi madoda, ngicela lonke lonke sisemagumeni omhlaba sihambeni sike sikhole siyevota sonke sihambenini. Akulani ukuthi singada sihambeni siyevota, nami iyahamba umna ukuthi asengaqeda ungazabani. Hayi ngikhuluma isiqiniso, lokho akwenzayo lokho hayi. Kathi sikhumbula abazali bethu bashona sibadla abantu baabantu bafaka emvikeni akusebenzi nazi zikuhlungu kakhulu. Hayi tanti ngibongile makhiwane, ke ngibonisa umbono omncane noma kuzongoma kuhle, kodwa ngifundisa ngihliziyo ebuhlungu. Babayi,
siyabingelela emsakazweni Studio 7, siyabonga kakhulu. Sibingelela abalandeli nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba yamadoda kakhulu aye MRP. Uma bekhomenta noma uma bekufaka ukuphawula bagxeka i-CCC be iqathanza lezana u-PF, kanti ngithi cha, i-CCC ayoni ephethe i-opposition njengabo nabo beophoza umbuso khona lokho okhona wabo mnanga. Bona bengagxeki i-CCC whatever indlela abacabanga ngakhona babona ngakhona. Bengathi umuntu we-CCC uyabathengisa abadayisa, no cha. Ngizwe omunye uthi abantu be-CCC ababotshwa, abatshaywa, izano ababulawa, no. Abantu be-CCC bafuna ukukhulula laye umuntu we-MRP uzakhululeka mase kubusa i-CCC. So mina ngithi abantu abangama-opposition njengabona bomthwakazi ababambane bebe into eyodwa le-CCC ukwenzela ukuthi singakhipha umbuso lo ocindezelo maybe phambilini sesingahlala phansi silungisela lezi inkinga abe-MRP abakhala ngazo. Kodwa singathi sihamba singama-oppositions indawonye, si-oppose umbuso okhona, singabi nombono ngendlela engizwa amadoda e-MRP ekhuluma ngakhona, sizohluleka ngoba sizoqala ukuthi sigxekane sodwa thina singama-opposition. Kanti-ke sesinika i-ZANU-PF i-power yokuthi qhubeke kunjoba kunjeba okwehlule oJoshua Nkomo la baze bashona. So sithi asibambisaneni sibe munye. Ngiyamuzwa omunye uyagxeka ukuthi sithi sibambisana nabo bani. Indaba yokuthi sihluke silwane sizizwe ukuthi singamashona singamandebele singamakha angeke kusize sibambaneni silungisele izwe lakithi ngomnyawo ozayo ngevoti sesizobona okunye phambili siyabonga
siyabingelela Studio 7 awubali ngenhlupheko ezingaka esinazo ingakubalibana ziyaziswa umhlaba wonke jikelele azikhishwa esiyabathe siyazama ngalokho angazi kumbe sisuke sikhulume kubi kumbe sisuke sibe njani hawu bakithi ngokuhlupheka kwami engiyikho khona mina ngikhalela nje kuphela ukuthi alubana bengahlanganiswa nabo phela laba ama-lawyers of human rights ngoba ngibona ukusiba kimi kune-violation of human rights especially kuma-pensions ami imali zami engaphongubandlululwa angazitholi ezidimo ezesiwoveti amakuthuthi ngayizo imali engazivelayo nakathesi ngizibona ngihlupheka nloko engisiyaphambi but kho koze kugcine ngani ngiyazenye ukufaka kithi loko engiwahluphekayo noma ngenzanga lukhulu manje neredio ayi-televise ukuthi mhlawumbe itshela umhlaba kwakungaba nomunye umuntu ongaba nosuli ngiyabonga
ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 lina elisazisa ngezindaba zomhlaba wonke ongaka nesivula amehlo hawu bakithi sesiyathe siyakhuluma asizizwa ukuthi kanti esikukhulumayo akuzwakali yini bantu siyahlupheka bantu hhayi into eyenza sigame ukukhuluma ukuhlupheka ezimbabwe mangala namhla nxa bekhuluma ngokuthi umthuli ekhuluma ngokuthi usekhipha amakhoyini angasebenziyo uwasangaphi ngoba bona bayazi ukuthi akusela mali ehamba ebhenki sebedinga imali ebantwini uthatha imali yakho usiyathenga ikhoyini engasebenziyo usiyabanika imali izana isakwazi kwenzayo bakithi ayisakwazi kwenzayo bani abantu asiyekeleni ukutshona uduma uthi uyathenga into engasebenziyo ikhoyini leyo ngeyani igoldi leyo ngeyani wena inxa igoldi ibekiwe ungayithenga ulecala namhla leyo khoyini esithengwa emabhenki ngenjani awusadubiyeke ezimbabwe bakithi ngezinto ezingalangqondo ezenziwa ngomnanga kwalabomthuli abasakwazi abakwenzayo bakithi bantu besintwini asiziboneli ukuthi thina vele sizintanda zisalahlwa kudala noma ngubani ngubani ukukhangele lokho ukuthi esindebeleni ngapha thina sivele sibekwe aside asikho embusweni wezami yamangala lo muntu oloku ephethethi asihlangana sihlangane thika salahlwa kudala sabulawa kudala namhla khona singahlangana sizayekele ukubulawa ngiyabonga Studio 7
hayi lathi siyabonga labo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika ujaha owadubula abantu abayisikhombisa izolo edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois ubotshiwe ngamapholisa izolo ebusuku. URobert E. Bobby Crimo III ubika ephange wagqoka isigqoko sesifazi lapho eqeda ukudubula abantu waphunyuka watshiya umbhobho wakhe. Kodwa amapholisa athole umfanekiso we-surveillance video bamdinga baze bamthola bambopha. Injongo yokubulala abantu laba kade besembuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ayazakali kodwa amapholisa abike ukuba uKrimo uyakhuluma labo ngokwenzakalayo njalo ekhomba ukuba wathatha amaviki ambalwa ehlela isihluku lesi. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo. Isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi kuyona le iviki elandelayo. Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo njalo nje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.